isendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 22 kuzibandlela 2020 nguthungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
nabathi singangamapholisi ngathi ngasozimbaleni but ngaso sisathe lisinga i-security military intelligence sisokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lamilabisingesabela impilo yabo.
Umbalisi wenjube high school otshengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe-public place ngifika information engakhoza i-public violence.
Umkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi wenjube high school obikwa edingwa ngamapholisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo ngenxa yokukhalala umsebenzi kwababalisi lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapolisa abikwa efuna ukumethesa umlando wokutshotshozela abafundi benjube laba ukuthi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi benjube labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapholisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So sweet is that kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Nananzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teacher indaba ye-incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, intadisafakathi education yabantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama teacher has a problem lowu suffer, but ngathi lithatha i-fundamental right yomntwana, education yomntwana is suffer, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithini khombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but lesithi phela nge-generation enjani layike ikhulume, izexpress. Because navele the idea vele thina besifuna ukuthi who are suffering the most was the child. So nxa umntwana ezasuffer the most and i-populace yabantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi-ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe okuqaliseleyo kuhambe njani khonapho?
Abantwana nxa bebuya esikolo teachers in local parentage, which means mina nxa sesikolo ngumzali wabantwana. So lakuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something ngibayekile bephume bezot, then that means nami ngabe sengiphethe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenza ngoba abantwana nxa bebuya esikolo kade sisalensikateacher, kusho teacher nguye abesengumzali. so ukuthi ngikela abantwana bephume lokungayenzi nginamuntu ongumzali so ayisaphuma sonke.
Yes, yabona ngombana nje seliphumile kade kulokuningi kade likhuluma ngakho okade kuvele kuyisiqoqela sezendaba yikuthi lenzeni litshengiseleni.
I think ngingazelela ama-posters ade khona ade yi-3 one of the CDCs for every Zimbabwean child kusho ukuthi sebesifuthi lokhu ayithi ukuyenzela umntwana wonke onjani osezimbabwe. Number 2 bekule issue yokuthi yisayind ukuthi abazali abaningi sebethole imali encane but kube lama-hikes nje kule isizi kani ikhwezo yaba njani yaba kakhulu. Number 3 the children bebezamti bebuze organizations ezingakho UNICEF ukuthi antirayit yethu why singani si-infringe so zamanzela bekulama-poster ayi-3 ekukhulumeni nabantwana adebelokuchanta kwesithi wona i-right is ever right yani ye-education lokuthi i-education yezabaniyabanika amazi.
Mhm, siyabona njalo-ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo-ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani.
Mna engikubalayo ngakade ngidingwa ngamapholisi ngingade ngasozimbalele but ngaso sikhathi sengidingwa yi-state security, sengidingwa yi-military intelligence, sengidingwa yi-prison intelligence, all 6 arms ezama-security forces ezingidinga so sokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lami lizabeshingesabela impilo yami.
Yes, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo.
Mna into engayikhuluma yokuthi inivesisitfole nje example laba balandele okwenziwa ngabantwana abantu abenzini ngayo thin sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi ngikhanya uhulumende kanjani ilalaleli abengajoyina sibili into eyenziwe injuba yeschool ngibona ngani uteacher uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela-ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Ngibengayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le-right eyazakala ezindabeni-United Nations. So the moment naso kusa abantwana abavunye nje uku-expressa i-right yona leya it means you've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu it means kuma-human right asenzi kahle.
Umnumzana Brian Motsiba ngombalisi weNjobe High School kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela uDlakela. Umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-Highlanders lelemanica Diamonds enkundleni ye-Papa Fields mhlaka-24 ngolwezi nyakenye. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uyalilandula leli cala.
Mina angizange ngibonakale nginika la ma-flyers kodwa njenge-public speaker laba abantu kusho ukuthi ngiyabazi. So-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathi yena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthe inciting public violence. Ngokunjalo-ke basebesitho ukuthi hhayi sebe-rekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge. Ngisitho ukuthi hhayi ngangikhona le BF mhlaka-24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo maflyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi nga laba bona laba bantu benika lawa amaflyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi kumsebenzi wenu aliwazi. Bathi hayi i-chess lay yahenjwa ngabemzilikazi basebeyitransfela-ke e-central CID law and order.
Kahle kahle ama-flyers akhona lawa hayi lotshweni
ama-flyers lawa bangitshengisile-ke iflyer abalalo kuma-dockets abo atshengisela liflyer nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadojojo akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP.
kati pho manje nqa eyiwo uqobo lwawo ama flyers enu babe bezabopha umuntu ngalipi besithi woneni kwaziswa uZulu ngomhlangano wakhe
bathi bona liyana yi public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze politics ngokunjalo uyabe uzo fighter i public violence endaweni elabantu abangahlangananga ngeze politika kodwa kusuke kusimangalise lawo kulabo abawuthilwe ngomlomo wabo bathe wena awuzange uphe abantu amaflyer kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflyer ngaso sikhathi manje lekelelane ukuba bopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambe litshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflyer khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu besecurity engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamadoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa wayethwele amaflyer esakwenzayo ngehalf time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esakuhlezi kiso sayafika leSoweto ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sasihamba nje sizicocela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe
ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibaniki bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe Eloba enkundleni yeTwitter unxibe uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubili ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi uMongameli Emmerson Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obekhona phakathi kweLebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga iBhilitane. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Abantu bafuna ukuthi babone ukuthi unethemba yini nxa ke funa ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe. Yikho okule nkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani bazibuyisele lapho ezivela khona njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphakathi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abachasisele ukuthi kuyini owenzakalayo lapha
umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yoseBhilitane eleZimbabwe lingabe likhuthile lapha yini
kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangele ukuthi ingene kuCommonwealth ukunganxusanga kwaba uMnangagwa uthembe ama-signals okuthi iZimbabwe ngingwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela iSouth Africa uzazuramaphosa kahambanga kodwa i-finance minister ubekhona kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona kweBhilitane nxa sigele ngeZimbabwe kwabona njengani kulokuhlukuluzwa kwabantu kulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-commonwealth pit yakhona ungani izaba lodubo kakhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Ulodubo sibili ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumente engatshintshanga amapolitics. Nxa kuyukuthi uhulumende kakhangelanga lokho uthi azenze njani, uthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe, i-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank lohulumente.
Umnumzana Masimba kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumthela iphethulo. Umsolwa nguSindi Sondlovu ohlala elokitshini lemakhandeni kobulawayo, njalo umufi ngumnumzana Busani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika ukuba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ngemizamo yokudlelana kuhle leMelika. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 badala, le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hey, le ndaba inzima badala, mina igama nguSimahedwe. Hey, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya bangena esitaladini njengalokho okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwana beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into yokhona badala, kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela, kodwa lingatoyitoyise abantwana ukuthi bangena ezitaladini, ngoba liyambona ugovernment kaMnangagwa ukuthi ungenela abantu kanjani, njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhovisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe, kugcina sokuthaba abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa igugrawundi njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo, ye, siyahlupheka, kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni, hayi, mina kambona ukuthi ungasiza. Ngokungcela ungene thina siyokufathina abadala, ngoba thina ezinye into sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7, qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda, kube lokho elisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngalo. Siyabonga.
Igama lami uSiphosiso Nselo, umachazi uSele kaLinda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi, ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusela kudla, akusela niks. Into engalizwisa ubuhlungu, izwisa ubuhlungu okungawukuthi ugovernment lo osibusayo lo, angazi ukuthi ngingambiza ngithini, akanalo uzwelo lokulo isimo esikiso. Ngoba ngabe unalo uzwelo, angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela, itshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluku abangelanto yokukhweza, ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza, ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7, ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyeze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sanibonani basakazi, abalaleli, isikimnyaka omutsha, ngutangazi Kihaburoni
bakithi ngicela ukuphinda eyami le ngoba angizwa ngayibalwa ngangicelile ukuthi ngicela ukubani ubelieve gawule angiphendule ukuthi ungulube wahanjiswa yini esigurubhi kumbe kungamanga usekami isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hhayi bantu basetshenziswa banamanga akuqiniso kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokhu kuthi wahanjiswa esigurubhi yarara xa esuswa kobulawa yisiswa kathana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebelini bayabulawa esikurubhi akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na akusikho kwabulawela khona omashuku na angiphendule imbuzwena leyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona abantu bakithi babulawa ibusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo kwampana sebesebabopha bebabulala kungamanga na khonoko na umbuzo wami engangiwubuzile ngicela ukuthi ukungene akangiphendule kuze nezo zinto
ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili kuthi lamatichara seyisenzulunye abazali ngamabhuku esiwathengayo bayawala bathi kabawafundi kanti thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga ngoba ischool fees asisakwanisi thina ukusibhadala njalo sehlulekela ukuthi sithenge okokuthi sidle ngoba silambile amatichara angabe kwenze ngani kuthiwa abazali yiwo abonayo engani abazali yiwo abatheni kube kade abazali labo balambile njengabo sicela ukuthi amatichara angabe sikhawulisa thina abazali ngoba thina kasazi lutho silambile njengabo ngiyabonga
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakweleLibya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kweleBotswana zibikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bazamile ukuguqula imithetho elawula ukuthethwa kodaba lolu ukuze kuvizwe abafakazi. Kodwa abebandla likaTrump elama-Republicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
imithetho yefair trial ithi laba abakwethe sicala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti-ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial isho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, amingwalo ezingafakaza ukuthi lo omunye wonile kumbe ukuthi kalacala. So ke ngendlela okwenzeka ngakhona ama-Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le-fair trial. Njalo ke siyababona ukuthi bayala ukuthi kube labofakazi kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le-fair trial. Kanti okwesithathu siyakubona kamhlophe ukuthi baze batho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ufakazi obethulwa ku-House of Representatives budlulele ku-Senate kuzavotwa kukhangelwe ukuthi buyangena kumbe abungeni lobu bufakazi. Yindlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayona leyo noma ungaye emazweni angcolo okungakanani nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bayavunyelwa ukuthi babize ofakazi, babize izingwalo ezibafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye. Kanti-ke ubufakazi babashutshisi buyamukeleka enkantolo. Nxa sekufika kulesi lapho esisikhona namhlanje sokuthiwa khona hhayi ubufakazi babashutshisi singangabamukeli labo, kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala, ngumdlalo nje owenzakalayo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni yiSenate uTrump, udaba lwakhe lolu ubona lusiba lomthelela bani kukhetho?
Udaba lolu lulindeleke ukuthi lube lomthelela omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka. Ngokuba nhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngaphi ngakhona lokho bekusenzakala. Ama-Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho luzayo ukuze bathi bona hhayi angithi liyabona abantu ukuthi bavele bame laye uTrump ngendlela yokuthi bengavumelani lalokho lecalela ayeletheswa ngama-Democrats. Ama-Democrats azabe funa ukuthi abantu baphume ngobunengi bayekhipha uTrump ukuthi nxa engasakhitshwanga ngama-senators njengoba kubonakala vele engasoze amkhiphe ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama-Democrats ayikhuluma iqiniso. Ngakho-ke udaba lolo olokuthoniswa kwaTrump luza kungena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka. Akula ngenye indlela vele yinto okuzaxhubeka isenzeka, baza khampena ngayo, baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kukaTrump kumbe lokuthi uTrump akhitshwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Tamalinga esiqibela izindaba zekuseni ngengoma emnandi. Abasithumele imlayezo kuFacebook siyaxolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi siyibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi weNjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-half past 6. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Litshone kuphi.